uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngolunye udaba olusinda kakhulu lapha udaba lokuthi-ke induna uchief Nhlanhla Mangwe Ndiweni kungani sebefuna ukuthi asuke esikhundleni sakhe. Lokhu-ke kwenziwa yi-provincial council yeMathoreni North. Khona ngani bavotile lapha bathi-ke uNdiweni sokumele asuke esikhundleni sakhe. Nxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe u-section 283 uyatsho ukuthi umuntu oyinduna angasuka esikhundleni nxa kuwukuthi i-provincial assembly ingavota. Njalo lokhu bezokuhanjiswa-ke ku-national council of chiefs eza kuthatha-ke ikunike umphathintambo obona ngezinduna lokunye okuthiyeneyo. Lapha-ke ngilo baba umnqondo obanzima Gonya ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Magonya siyakwamukela ukuhlela.
Ngiyabonga mfokadule.
Uyaluza udaba lapha luyabamba wena ungathi nodaba lokhu
udaba ngiyaluzwa sibili for Mthembu kodwa-ke into engingayitsho ngakhona ke sikuzwayo yikuthi kumele ukuthi kwazakale kuphume kube segcekeni kuye wonke umuntu ongabe ethandabuza ngobuduna bukanhlanhla Mangwe Ndiweni ukuthi khona ukuba yinduna indlu ka ichichiba elone elenhlambane okuyilona elobuduna bakokhayisa asobuduna obabekwa yikhansili kahulumende wezano ubuduna babo yibuduna abalabo iZimbabwe ingakabi khona yibuduna abalabo ngesikhathi senkosi yohlanga ngikhuluma ngenduna okwazakalayo ngitsho langaphi komhlaba ukuthi akusinduna ebekwe ngumgabi kumbe induna ebekwe ngumnangagwa akusinduna kaMike Moyo yinduna yemvelaphi yinduna yesiko lwesintu ngalelo-ke akekho umuntu olelungelo lokuthi angakhipha induna uNdiweni esikhundleni sobuduna bethiba lenhlambane akekho mfowethu munye kuphela zwi umuntu ongethula uNdiweni ubuduna bekhiba lenhlambane
ongamkhipha vele esikhundleni bani
okwakuqala yinkosi yohlanga yinkosi ubulelani lobhengula Khumalo ngoba izinduna zakithi esintwini zinduna zenkosi nguye umuntu ongamkhipha esikhundleni sobuduna okwesibili engakhishwa esikhundleni sobuduna yindlu yakoNdiweni yona le yakokhayisa eyiyona elobuduna kenhlambane nxa umdeni wakoNdiweni ungavumelani ukuthi hhayi induna uNhlanhla Mangwe ngezizathu ezithile thina njengomdeni kaNdiweni sesibeke isinqumo sokuthi uNhlanhla Mangwe akaseyiyona nduna kodwa-ke ozathatha ubuduna bekhiba lethu nangu besisho bebamba bekhomba omunye umntwana wendlu yonale yakokhayisa kaTambo okahulumende lokhu ukuthi ngathi uNdiweni sengakhishwa esikhundleni ekhithwa zinduna zebhinga ezingu-18 ngoba zisazi ukuthi zigabhela ezinye iy'nduna zemathinosi ukuthi ungazihlanganisa kazifiki kunani lenduna zebhinga yikuchwala lokhu ukuchwala sibili akufuzanga ukuthi sikwekele okuntu lokhu kusenzakala ngoba yikusidelela kodwa siyakwazi ukuthi induna zebhinga mdabukwazo zingu-4 eziningi lezi zinduna zikamgabi lezi ezingu-14
lezizinduna
zafakwa umgabi
yepho manje kumele kwenziweni ngamafutshanisile kakhulu baba Magoli
okukhona nje ukuthi amahlabezulu ngabe kwazi ukuthi uNhlanhla Mangwe Ndiweni nguye induna yenhlambane nxa kusitho ukuthi abantu sokumele ukuthi siye ngobuningi bethu siyemvikela uNhlanhla Mangwe ebuxhwaleni nebugebengeni lobu obenziwa ngomunye umuntu ohlezi yathi khwampani emathebelele njengomuntu wempumalanga kodwa bezakudala kumele ukuthi into yakhona siyithwale emahlombe siyemvikela uNhlanhla Mangwe ubuduna lobana ngoba enhlambane asobuduna bebhinga yibuduna benhlambane lobuya
siyamuza lapha-ke ubaba umnqondo obanzima Gonya uyingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu-ke baba Magonya ungadinela kusasa ba hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oluva lusemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilayo
abadala abatshana kwagcine
bayawutshela bathi calula
Salulante,